Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola amukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 25 Ngcwabakazi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ikhuluma ngokuthi abafundi bebuyele esikolo ngumbono omuhle, kodwa sizananzelela ukuthi abafundi bengabuyela esikolo kungela ama minimum requirements ukuthi sikwazi ukuvikela umkhuhlane kuzalimaza abafundi. Abafundi bonke bangakwanisa ukuphela ne-COVID.
Lanxa eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lisalwisana le-COVID-19, lazise ukubana izikolo zivulwa ngolwezi phansi kweziqondiso ze-WHO.
Nxa esithi umuntu utravela unnecessary uyabe sitshona umuntu uvela endlini, i-transport iyahlupha njalo iyadula.
Uhulumende uthi ukhathazekile ngokwanda kwabantu abahambahamba mahlayana ngalesi sikhathi se-lockdown. Uzulu yena esithi ubanjwa ngamandla ukwenza njalo. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans nakwele Melika owe-Republican National Convention uqale izolo ntambama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-World Health Organization ithi amazwe awezwekazi le-Africa alakho ukuthi avule izikolo lanxa amazwe omhlaba esalwisana le-COVID-19. Kodwa abe-WHO bakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvikela ukuthelelwana lula kwaleli gciwane andubana izikolo zivulwe. Ngeviki edlileyo, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshangwa ubike ukubana izikolo zizavulwa ngolwezi ukuze abafundi ababhala imihloliso lonyaka benelise ukwenza njalo. Lokhu kuchiye abafundi lababalisi bekhathazekile besithi izikolo elizweni azilungiselelanga ukuvikela i-COVID-19 phansi kweziqondiso ze-WHO, njalo abafundi abalasikhathi eseneleyo sokulungiselela imihloliso kalwezi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uMichael ube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Jingani Shoko, isikhulumeli senhlanganiso yabafundi bemakolishini eZimbabwe National Students Union, iZinasu.
Kubalulekile kakhulu ukuthi abafundi benelise ukuthi bekwanise ukubhala imihloliso yabo, kodwa into enzima ukuthi abafundi becabangise ngakho ukuthi khona abazange bafunda baqede benelisa uqeda ama-syllabus abo. Njalo njengohulumende kumele uhulumende ephumele egcekeni ukuthi bazayenza njani, bazakwanisa ukubhalisa njani imihloliso le njengoba abafundi abazange baqeda ama-syllabus. Njalo sizananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID thina njengelizwe asikenelisi ukuthi sikwanise ukuvikela. Kuyinto uhulumende amele ekwanise ukuthi enze ama-consultation labafundi lawo wonke ama-stakeholders elizwe ukuthi isikolo zingenelisa yini ukuthi imihloliso ibhalwe. But ngombono wami ngibona ngani kuyinto engafanelanga ukuthi abafundi bebhale imihloliso ngoba ama-syllabus abo njengoba ngishilo abazange baqeda.
Shoko, uhulumende uke wavula izikolo ukuze abafundi bathole ithuba lokubhala imihloliso yabo ngoJulayi. Ubona ngani uhulumende uphathe uhlelo lokuvula izikolo kahle na ngoJulayi, njalo angaqhubekela phambili evula izikolo ngoNovemba? Kumele ayenzeni ukuze umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki ezikolo?
Ukuvula kwazesikolo kugcine sokwenzakala into eziningi ezingalunganga. Sibona ukuthi eChino University of Technology sigcine sisiwa labafundi bagcine sebetesta positive for i-COVID-19. Nxa sibona konke lokhu kusenzakala, uhulumende yena nxa efuna ukuthi isikole zivule kumele ekwanise ukuthi yonke into efunakalayo ekuvikeleni uCovid-19 izenelisa ukuthi ibe khona nxa ukuthi isikolo zizaqhubeka ngokuvula. We are sitting on a time bomb. If we allow isikolo ukuthi zivulwe kungela yonke imfanela efunakala ukuvikela iCovid-19.
Yini umbono wakho mayelana ngenkuthazo evela kunhlanganiso ye-World Health Organization emayelana ngokukhuthaza amazwe wonke akuzwekazi le-Africa ukuthi bavule isikolo kulesi sikhathi umhlaba wonke usalwisana ngaleli gciwane?
I-World Health Organization ikhuluma ngokuthi abafundi bebuyele esikolo. Ngumbono omuhle, kodwa sizananzelela ukuthi abafundi bengabuyela esikolo kungela ama-minimum requirements ukuthi sikwazi ukuvikela umkhuhlane. Kuzalimaza abafundi. Abafundi bonke bengakwanisa ukuphela nge-COVID. Singaphela njenge-Africa jikelele, ngoba sabe sinanzelela ukuthi amazwe amaningi e-Africa, they are not yet ready or they've been found wanting with their health system, ngoba asikwanisi ukuthi siyenze njani sifikele umkhuhlane lowo. Our health system is in 6 and 7. So umbono omele esingathi ngesikhiwa kumele uscrutinizwe ukuze sikwanise ukuthi we reach a consensus towards ukuthi isikolo zingavulwa yini. Singakwanisa ukuthi sikhangele ukuthi ama reasons abasinika wona, singakwanisa ukuthi are they enough or are they sufficient enough to what to allow us ukuthi sivule isikolo, ngoba singakwanisa ukuvula isikolo i-Africa yonke siphela. Njalo umbono lowo umbono engingathi wona ngelinye inqeba uright, ngelinye inqeba awukho right.
Lo bekungumnumzana Jingani Shoko, isikhulumeli senhlanganiso yabafundi bemakolitshini eyeZimbabwe National Students Union, NASU. Ubexoxa loMaiko webe weStudio 7 ecingweni eseHarare. Kunjalo nje inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe selikunkulungwane ezedlula eziyisithupha, 6,070, labulala abedlula ikhulu lengxenye, 155. Kwasindaba zinkulungwane phose ezinhlanu, 4,950. Abe-African Union bona babika ukubana emazweni awezwekazi le-Africa asebebanjwe bele gciwane leli sebesedlula isigidi, 1.2 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi phose yamathathu, 27,984. Abekolitshini le-Johns Hopkins University lakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi amabili phose lane, 23.7 million abafunyane bele COVID-19, yabulala abantu phose isigidi, 814,000. Uhulumende uthi lanxa esenza konke okusemandleni akhe ukuba atholakale amabhasi athwala uzulu awezupho, ukhathazekile ngokwanda kwabantu abahamba mahlayana okwenza ikhule ingozi yokuthelelana iCovid-19 emadolobheni. UMrs Dama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko embikweni wakhe wangeviki awethulela intatheli zindaba phezu kwesimo elizweni. Lokwenziwa ngabequla elibona ngenhlelo zokuvikela ukuthelelanwa lula kwe-COVID-19 elizweni, ele ad hoc Interministerial Task Force on COVID-19. Ngakho-ke uNkosikazi Mchwangwa ukhuthaza abantu ukuthi bahambe lapho kulesidingo, hathi mahlayana, ikakhulu ngezikhathi zokuya lokuphenduka emsebenzini. Kodwa uzulu labalwela ilungelo loluntu bathi kuyabamangalisa okukhulunywa nguhulumende elizweni elilesilinganiso esikhulu sabaphila ngokuthengisa, njalo okuningi okudingakalayo okubalisa amabhanga kutholakala edolobheni. Umnumzana Victor Dube uthi kunzima ukwehlukanisa abantu abahamba ngoba kulesi sizathu lababikwa nguhulumende ukuthi bahamba mahlayana.
Angikuzwisisi njalo kimi ngathi kuyandihlupha ukuthi kanti sibuswa ngabantu yini benisibuswa yini. Nxa esithi umuntu utravela unnecessary uyabe sitshona, ngoba engubonayo umuntu uvela endlini i-transport iyahlupha njalo iyadula. Shuwa ngatshona e-border ngedolobha lonke, kathi sekule ndlala akula mali imule eziningi zaziphila ngakhona kokuthengisa izinto zabo e-streetini la ngaphinda ngapi. Akula lutho, bazawudlana abantu bonapha. Nxa umuntu ephuma endlini esiya endaweni aya kuyo, ulesizathu sokuya khona ngale.
Uhulumende akukhulumayo lokhu uDubethi akusebenzi elizweni elinjengeZimbabwe lapho abantu vele bengahambi nje ngoba bekholisa ukuhamba.
Kathesi sikhangela indaba zempila kahle, akula sibhedlela, akulani, abanye bahambele ukugula ngokwakho ukuthi eyabona phela oseyazi ukuthi bemncede. Nxa umuntu esesidiba traveler unnecessary, kukhanya engumuntu ophila komunye umhlaba esingawaziyo thina. Ukutshengisela ukuthi sibuswa ngabantu abangananzi impilo yomuntu, abangafuni ukuyizwisisa ukuthi itshoni. Nxa bayakhangela ukuthi kanti abantu bahambelani, bebeza khuluma into engcono. Yikho ke angiboni kungabantu abangathi bayasinceda nxa ekhuluma inkulumo enjalo.
Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezomnotho elwela ilungelo loluntu njalo, uMnumzana Masimba Manyanya, othi uhulumende makalungise isimo somnotho.
Why? Because we have a form of political leadership that lacks a sense of priority and that lacks a sense of reason on matters, important matters of national policy development.
Ngani ngoba silo bukhokheli obungaziyo ukuthi bulandile kuphi okuqakathekileyo, njalo kuyibukhokheli obungacabangiyo kundaba eziqakathekileyo okumele kube yizo ezithuthukisa ilizwe.
Embikweni kahulumende owethulwe nguNkosikazi Mtshwangwa, uthi wenza linkuthazo ngoba efuna ukulondoloza impilo yabantu njalo ebazi ubunzima ilizwe elibhekane labo, kakhulukazi ngalesi sikhathi seziqondiso ze-lockdown ezikhuthaza ukuhlala emakhaya, ugqoka ama-mask isikhathi sonke umuntu esemphakathini lokunye. Uqhubekethi iziqondiso ezihlelwe eZimbabwe zenziwe kulandelwa ezabekwa ngabenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele, eye World Health Organization, WHO. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla elibusayo eMelika elama Republicans lizaqhubeka ngomhlangano walo omkhulu owe National Convention namhla, kusuku lwesibili ngemva kokukhetha uMongameli Donald Trump ukuthi alimele ngokusemthethweni kukhetho olwenziwa ngolwezi. UTrump uzanqikelana loMnumzana Joe Biden owebandla lama-Democrats. Abakhulume izolo bagoqela indodana yakhe uDonald Trump Jr. loSenator Tim Scott, onguye yedwa uSenator onsundu kubandla lama-Republicans. USkoti ukhuthaze abensundu ukubana bavotele uTrump ngoba esithi ungumuntu ozihluphayo ngempilo zabo. Abanye baxwayise uZulu ukubana bengavotela uBiden ilizwe lizaguquka, konakale umnotho njalo lamasiko eMelika achabalale. Abazakhuluma lamhlanje ntambama bagoqela umkamongameli uNkosikazi Melania Trump lobona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Mike Pompeo. Ukuhlaziya udaba lolu, uNtongameli Nkomo uxhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube oqala ngokuchasisa akuzwileyo kulomhlangano izolo.
Esikubona izolo yilokho esijwayele ukubona emazweni amanye angasimelika, ukwesabisa ngendlela enkulu kakhulu ukuthi yebantu lingavoteli liyana liyana yinunu lwani uyesabe kuzaqedile izwe uzatshontsha imali uzakweba imali yabantu uzabulala abantu uzadiliza izibhedlela lezikolo lemigwaqo. Bekungathi ukhuluma ngomuntu, bekungathi kukhulunywa ngomuntu ozavela kwenye indawo ongaso weMelika. Kodwa ke njengoba iMelika vele ama-Republican athi njalo lama-Democrats ukubusa, akungeke ukuthi kungangena omunye ilizwe bese lidilika ngaleya ndlela akade bekhuluma ngayo. Okuvelile kakhulu okungumbiko yikwesabisa, yikuthi hayi lingalokothi nje lifake umdemocrat. Kodwa bebengelayo into abangakhuluma ngayo abayenzileyo, bebesandisa kakhulu ekwesabiseni labo bangabe befisa ukuthi bavotele uJoe Biden.
Kukhona yini Ncube okuzileyo izolo kukhulunywa emhlanganweni lo okulakho ukuhuga amademokrasi lalaba abangakabi kwazi ukuthi bazavotela bani ukuze bavotele uMongameli Trump?
Akukho mbiko omutsha ovelileyo ongenza umuntu ongakacabanga ukuthi angavotela bani okuthiwa i-undecided voter kumbe umuntu ongumdemocrat ukuthi asuke ebandleni lakhe mhla ka 3 November ayevotela uTrump. Hayi, bathethe uhlangothi lwama-Republican esingathi ngakwesokunene kakhulu ngakwesokudla i-right wing imessage yangkhona eyenza abantu abasesiswini abasesenta bangakwazi ukuhamba besiya khonale. Ibiliyani message yokwesabisa kakhulu abantu, kanti ke vele bekukhulunywa lalabo kuthiwa ngama-evangelical abantu besikristwini kakhulu abesaba lokho abacabanga ukuthi kuzavela usathane kungangena omunye umuntu ongase uTrump. Kanti ke njalo bekuvela ukuthi uTrump uyibambe ngezandla zonke i-Republican Party, ayila inye imessage ngaphandle kokuthi buyiselane uTrump aqhubeke lapha akhona namhlanje.
Umnumzana Ifidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa lapho lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection, lapho esiqhubeka sixoxa ngesifo se-COVID-19. Sona esithethe umphefumulo wabalikhulu lamachumi edlula amahlanu, 155 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokuvulwa kwezikolo njengoba uhulumende ebike ukuba imihloliso kalwezi yaqhubekela phambili lanxa izikolo bezivaliwe okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka COVID-19. Lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Okhangelelwe ukuba yinhloko kahulumende weTunisia wethule uhulumende omutsha owesibili kunyanga eziyisithupha, kodwa kufanele abezomthetho beqale bevume indlela akhethwe ngayo ukuze amukelwe umuntu wonke. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo ufike eSudan ngolwesibili evela e-Israel njalo uthe lokho ngokwakuqala ukuba kube le ndizamtshina exhuma amazwe omabili ngesikhathi eleMelika likhuthaza ubudlelwano obuqinileyo phakathi kwele Sudan lele Israel.
Abenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi imuli elabantu abahlanu isidinga inkulungwane phose ezingamashumi amahlanu zamadola eZimbabwe, 49,000 kumbe amakhulu phose ayisithupha amadola eMelika, US$567, ukuze yenelise ukuphila kuhle okwenyanga. Le imali ephindwe kathathu nxa iqhathaniswa laleyo ebikwa nguhulumende. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lwazise ngeviki edluleyo ukuthi imali ebisidingwa yimuli elabantu abahlanu ngenyanga ephelileyo ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo zonke ngenyanga ibisikhuphukile isuka ku 11,000 Zimbabwean dollars yaya ku 15,000 Zimbabwean dollars. Kodwa unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uphenyo olwenziwe inhlanganiso yakhe luveza ukuthi imuli efanayo kulinyanga isidinga imali engange 49,000 Zimbabwean dollars kumbe i-$567.
Sibone ukuthi imuli elabantu abahlanu okwamanje kunyanga ka August ibe ifuna ke singathi i-49,000 RTGS kumbe ingaba imali efika $567 ukuze ke imuli yenelise ke ukuphathiseka okufunakalayo. Imali ekhulunywa yiZimstat imali ke elutshwana sibili okumangalisayo.
umoyo uthi okudanisayo yikuthi abantu abanengi sebalahlekelwa imisebenzi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lokonakala komnotho kuthi lalabo abasebenzayo kabayiholi imali.
Izisebenzi ziphakathi kodubo olumangalisayo, ziphakathi kwenkinga emangalisayo. Okuba buhlungu yikuthi izisebenzi kasikwanisi ukukhonona. Sesibone laba abazama ukukhonona ngokutshenisela, bebizelwa amapholisa, betshaywa ngamapholisa kumakampani zathize. Sesibone laba abazama ukutshenisela bebotshwa, kuthiwa benza ezombanga azwe. Bona nje abantu bekhonona ngendaba ke zomnotho, njalo bekhonona ngendaba zokuswela.
Nansi imizekeliso yentengo yezinye sezinto ezivalulekileyo empilweni kaZulu. I-10 kg yempupho ibiza $5, kuthi i-50 kg yona ibiza $25 kusiya phezulu. Kepha intengo lezi zibikwa ziphezulu emalokitshini, emadolobheni amancane kanye lasemaphandleni. Yonke le imali engeneliswa ngababalisi, kutsho isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Kuyadabula inhliziyo. Utitsha khathesi uwehluleka khona ukuthenga isinkwa ngenxa yemali esiyiholayo. Otitsha babanika less than 4,000 pounds, which is less than $40, as isalary e-includa sama allowances. Kuzwisa ubuhlungu lokhu kusitshengisela thina njengabotitsha ukuthi uhulumende yalathando lama-workers akhe angotitsha.
Amazwi kaNkosikazi Hlabangana agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa iBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Mhlahla Ndiweni, yena othi ngenxa yokoma komnotho akusela nzuzo abayitholayo.
Singaqathanisa isikhathi sokahulumende wobumbano abantu bebethola imali phinde kabili kulale bayithola namhlanje. Ngokunjalo ke kutsho ukuthi impilo yayingconywana, le isehle kakhulu. Kutsho ukuthi ke impilo zabantu sebephila nje ngokuthi bathenga ukudla badle mevi kanye ngelanga. Yikho ngisithi njengenhlanganiso, hayi, siyavumelana le-ZCTU ubumbano lwezisebenzi khonapha elizweni. Ngokunjalo ke lathi lapha njengabantu abazisebenzayo nanzela ukuthi abantu abasenza imali eningi ebasangaphi, ngoba umuntu othengayo layo akala mali yokuthenga. Kutho ukuthi impilo zabantu zimile nje, basebenzela ukuthi badle kanye njengalokho esokufuya okukhonkothayo.
Lanxa iningi likhala ngokoma kwempilo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende baqina ngokuthi amanyathelo asebewathethe aselethe ububelo kwezenotho, ngoba intengo yezinto kayisakhuphuki mahlayana. Yena uNcube lomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi sehlulekile ukukhuluma labo ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Ukuqalela umsebenzi okwenziwa ngabongi sokuphose kufike inyanga ezintathu njalo uhulumende lokhe engakaphenduli izikhalazo zabo. Lokhu sekwenze isimo ezibhedlela zikahulumende sibe sibi ngamandla, ngoba abongi bebalutshwana. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Sekuzinsuku ezingamachumi ayisithupha lasitshiyagalolunye 69 lokhu abongi baqala ukukhalala umsebenzi. Lokhu sekubangele ukuba umumo ezibhedlela ube mubi ngamandla, ngoba sebebalutshwane abongi abasezibhedlela. UMnumzana Thamsa Nqadonga oyisakhamuzi sakoBulawayo ukhuluma ngesiphatho ahlangane laso isibhedlela sempilo.
Lokhu esifikile lapha sibona amanesi ngamabili nje bhotabhote ewadini. Manje kusuke kube nzima amanesi la, ngoba izigulane ziningi ezayezifuna ukuthi zikhangele. Manje lapha sithe sakhangela even noma lasebhukwini likababa lakade sibuya sombona, akubhalanga lutho, akulama notes athethweyo itemperature labo BP abathathwanga. So kusuka kube nzima kakhulu ukuthi even noma lo dokotela maye yabuya uzawuya ekhangela liphi ibhuku ngoba yona information eqhakathekile ufuze bese emabhukwini ayikho. Awula manesa akulani. Inda ala manesa mabili akhona amuva ahamba kuma ward agcina sekhulelwa ngumsebenzi. Agcina seyenza khona okwakugwanisayo kuphela.
Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izolo yethule umbiko othi ngaphandle kokuba izikhalazo zabongi ezigoqela iholo lamadola eMelika kanye lempahla zokuzivikela kucoronavirus bengakuphiwanga bazaqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi. Umgcini sihlalo walinhlanganiso esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital umnumzana Anthony Majongosi uthi inani labantu abafayo liyaqanza ezibhedlela.
Namhla singene i-day 69 le strike yethu leyana. Kathi sezibhedlela siyabona ukuthi abantu bayafa kakhulu lendawo yokuthi akhula manisi, kula manisi amalutshwane, lendawo yokuthi abalutshwane bangikhona bayekhona. Abanye babo kathesi bayahamba i-quarantine kusele kule kungela umuntu uyakwanisa ukuthi akhangele abagulayo. So kathesi siyathi siyakhulepa phambili le strike yethu, simelele government ukuthi isibhadale imali yakhwanayo. Sifuni futhi ukuthi ezibhedlela kube le proper PPE.
Umnumzana Zibusiso Gumede ongumhlali wakoBulawayo uthi umumo osesibhedlela kwenziwa ukuba uhulumende kaqhakathekise impilo abahle yabantu.
Indaba le masikhangelisisa kahle kahle ngibona ngathi indaba ama priorities nje misplaced ngoba igovernment ilakho ukuthi iholise abanye abantu njengama ovethi labanye ngibaqambe imali ezinkulu ezidlula laba abasevayo abonensi abayibo abaphethe impilo zabantu njalo behluleka ukuthi be provide i personal protective equipment. Okunye sondaba ukuthi imali kayikho, indaba ama priorities ukuthi bayokubakathekisa yini ukuthi abantu bethole usizo ezibhedlela bengakuqhakathekisa konke kuzaba right.
Unkosiyazi Alice Ncube esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo ukhonona ngosizo abaluthola ezibhedlela.
Usezibhedlela kunzima siyahamba kodwa usizo esilutholayo alwenelanga ngoba omongikazi balutshwana esibhedlela ende kunzima ngoba uhamba esibhedlela ngoba uphathekile emzimbeni kodwa ufike laphana ungathola usizo. Ukungaphatheki uphinde kube ngaphezulu ngoba sibona ukuthi lapho khangele usizo khona usizo lweneleyo awulutholi. Unzima shwasidinga ukuncediswa ngamanensi angekho ezibhedlela noma bewusizi but abasenelisi sibaningi siphathekile.
Laloba uZulu ekhala ngesimo sezibhedlela, umqondisi wesibhedlela sempilo osikhwica mfundo solwayo Ngwenya wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa utshele intatheli zindaba yeStudio 7 ukuba bayazama ukusiza uZulu ngabonabo abongi abakhona esibhedlela. Unkosikazi Jasmine Thofa olilunga lekomiti yedale lephalamende kwezempilakahle uchaze ukuba bebengakaze bekhangelisise udaba lwabongi. Lokhu kungesizathu sokuba abongi bebengakethuli izikhalazo zabo phambi kwekomiti njalo okwakhathesi idale lephalamende livalile. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ongomunye wabasekeli bakamongameli utshele izakhamizi zeGuruwe ngeviki ephelileyo ukuthi abezempilakahle abakhalala umsebenzi kumele baphenduke emsebenzini ukuzosiza umphefumulo ngesikhathi uhulumende esakhangela izikhalazo zabo. UChiwenga wengeze ethi uhulumende uyazazi izikhalazo ezikhangelane lezisebenzi zezempilakahle. Nimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela lanxa eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lisalwisana le-COVID-19 lazise ukubana izikolo zivulwa ngolwezi phansi kwezikondiso ze-WHO. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokwanda kwabantu abahamba-hamba mahlayana ngalesi sikhathi se-lockdown. UZulu yena esithi ubanjwa ngamandla ukwenza njalo. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans lakwele Melika owe-Republican National Convention uqale izolo ntambama. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.